kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Tisagaza, Siso Washington, D.C.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla 27 kuMpandula 2024 ngoKeith Stube. Endabeni zethu namhlanje, uqhubekela phambili umhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly eNew York.
Ukuthi balo babezidloku yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces.
I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%.
Sengile-5 years ngihamba e-church bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo.
Abantu abaningi sebephephela kusomandla ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe. Kwele South Africa bamukela amathambo amaqhawe afela eZimbabwe neZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokeli yamazwe atshiyeneyo lokhu isethula imibiko eqakathekileyo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha kwele Melika. Kunenge okwethulwa emhlanganweni lo. Intethelezindaba ye-Studio 7 kutabuka Ncube usemhlanganweni lo eNew York. Ngesizwe ukuba usiphatheleni namuhla.
Ubone kukhulunywa ngendaba eziqakathekileyo kakhulu emazweni omhlaba ezigoqela ukuguquka omumo womkhathi, izimpi ezikhona kanye lokuthi kube lokuthula lohulumende wentando kaZulu, udaba kumbe ukulinganiswa kwamathuba kanye lokulwisana le mikhuhlane etshiyeneyo lokulwisana lobumpofu ebantwini.
Nxa sikhangela-ke kuzwekazi le-Africa kuyini okhulunywe kakhulu ozwela ungani kuyathophela?
Ludaba lokuthi amazwe e-Africa kumbe izwekazi le-Africa lithole esinye isihlalo kwenhlanganiso ye-United Nations Security Council ukwenzela ukuthi ilizwi lezwekazi le-Africa lizwakale kumihlangano ye-United Nations Security Council. Kuludaba olukhulunywe ngalo ngumnumzana Shava obemele umnumzana Mnangagwa kanye lomongameli we-South Africa umnumzana Ramaphosa laye ekhulume ngalolu daba phakathi kwabanye abakhokheli base-Africa.
Siyabona njalo-ke udaba lwezimpi lezi ezikhona i-Israel, i-Hamas, kuzobuya le-Hezbollah, i-Russia, i-Ukraine, tibathele ngakhonoko.
Umongameli wele Melika ekhuluma lapha sikhumbule ukuthi ngokokugcina kwakhuthi ekhulume kulo mhlangano ukhuthaze ukuthi kube lokubambana lokuthula emazweni omhlaba, ekhuluma ngezimpi lezi esithi esengathi zingamiswa ziphele. Kodwa-ke umongameli wele Israel ekhuluma namhlanje ekuseni ubambe ngodaba lolo olwempi elizweni lakhe esithi abasoze bame nxa abantu abathunjwa yiHamas bengakatholakali. Amanye amazwe lawo abekhuluma ngodaba lolu ekhuthaza ukuthi sengathiyaba lokuyekethisa ukwenzela ukuthi kungabi lokufa kwabantu abaningi. Njalo abanye abakhokeli base-Afrika labo bebekhuluma ngodaba lwempi ese-Sudan kanye nezinye ezokucabana besithi hayi kufanele ukulungisiswa lezi ndaba. Bekhuthaza ukuthi kube lo hulumende wentando kaZulu njalo kumiswe ukuthathwa kwamandla kumbe ukuhluthunwa kwamandla ngamabutho esithi lokho kuletha ukungahlaliseki kuzwe kahle le-Africa.
Lo nguTabuka Ncube, intethele izindaba ye-Studio 7 esemhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe gold kumbe iZig ngokuyisilinganiso songamajumi amahlanu ekhulwini 50%. Usibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mshabane uthi benze lokhu kulandela isinqumo esithethwe luhlangothi lwe-RBZ Monetary Policy Committee esokuthi kumele iZig ithengwe njalo ithengiswe ngesisindo sayo emkhambo wemali hatshi okufiswa libhanga leli. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki afika phose amajumi amane 23.4, belithenga amaziki alijumi lane kungakabuyiswa isisindo seziki. lemkambo yensida idola lemelika lithenga amaziki edlula amajumi amatatu 33.3. Ukwa kwesisindo seziki bese kusethusa amavenkile amakhulu atshele uhulumende uba alakho ukuvala uma ebanjwa ngamandla ukuthi athengise impahla ngeziki ngatsho idola lemelika. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele ingcwethi kwezonoto uMnumzana Stevenson Dlamini.
Ukuthi valo kwezithi lokhu yinto enhle etshengisela ukubana uhulumende sezimisele ukuthi i-exchange rate yethu idetermine i-market forces. Lokho kutshiwo ukuthi isisindo semali mele sithiwe ngamabhizinisi, hathi ukubana sibe ngesiethulelwa ebantwini. Isisindo semali mele sithiwe umumo womkambo. Lokhu kube kuhle ngoba kuyancedisa ukuthi lo mkambo ongekho emthethweni uswele amandla, imali iphenduke endaweni engiyo.
Singathi kodwa kuza kukhanya yini kuZulu khonokho, abantu baza kunanzelela ukuthi sokukhona njalo la mabhizinisi la kade sithi alakho ukuthi avale, kungahamba njani khona?
Ye, bonani, uZulu seza kunanzelela. Osokumele, osokubalulekile ukuthi le mali yamanye amazwe itholakale kumabhizinisi la athi qala ukuswela imali. Kothi uZulu sekuhlanga kunanzelela ukubana how akusela mehluko kakhulu, kangcono uthathe imali yakho uyayisebenzisa kuhle emkambo kulokuthi uyihambise emkambeni omnyama. Dalesi abantu selekhululeke ukuthi athathe i-US dollar yakhe ayithenga emavinkilini okusemthethweni kulokuthi aqala ayibhodisa ngale ukuze azozothenga. Lokhu kuzenza ukuthi la mavinkili athole imali yamanye amazwe ukuze yenelise ukuyawuda lezo mpahla.
Ye, sizokuthola-ke nxa sikhuluma kadesi ke emkambo wensija lapho ihle yaxonga izigo okunye okumangalisayo. Bathini khonapho?
Hayi, bengezwa kodwa bengithola ukuthi la umkambo osensithu sayethukile amboni ukuthi sihle yaxonga, sisamelele ukuthi sibone ukuthi umkambo wakhona uza kuthini, njengoba kadesi sekulula ukuthi umuntu azingenele emagrosa ngemali yakhe leyo kunokuthi aye emkambo wenyama. Kodwa siyazi ukuthi nje umkambo omnyama kwesinye isikhathi kule umkhuba wokuthi vele ufuna ukusala uqansi.
UMnumzana Stevenson Dlamini yingcwethi kwezenodo esebenza eNational University of Science and Technology besixoxa laye ekoBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lwendlala, ukuswelakala kwemisebenzi, lesimo esibi somnotho kwele Zimbabwe sokusenza iningi labantu lingene kumabandla enkolo atshiyeneyo likholwa ukuthi impilo iza kuba ngcono. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Impalo yesKristu ithi kuqa uthandaze impendulo ezabuya kodwa abampofu bakhala ezimathosi ngoba impilo yabo ayikaguquki. Unkosazi Sifiso Ngwenya uthi kunini ethandaza kodwa impilo lokhu injalo.
Sengile 5 years ngihamba e-church, bengitshela besithi ungakhipha imali kukhona okuzayenzakala, ama-miracle monies, miracle businesses, but akulo okuhambayo. Lokhe ngaqala ukusebenza, ngisebenza nzima gadalala ngizama ukuthi ngihambise imali yona le church, maybe kungatshintsha but akulalutho.
Omunye okhalayo nkosazana Sithokozile Dube.
Sonta ePentecostal Church, ngihlala nginikela every time ngiyanikela but akulalutho olutshintsha, impilo yami still is dark.
Unkosikazi Nyasha Muvelimilayo uthi kudala inikele enkonzweni kodwa kakatholi inhlalakahle.
Ngabe ngizikhipha sekele izimali zechurch kodwa kuyabe kungela nto ecacayo. Saye sikhiphe siwule ama-$20, ama-$30 kodwa imuli yami ngabe ngingatholi ukuthi ngikwanise ukuyigcina kodwa ngikwanise ukukhipha imali yechurch.
Amabandla enkolo asimemethekela izwe lonke njalo amaningi akhona agijimisa imali. imali. Umphosi Solomon Kanyati owe Zion Christian Church uthi amabandla amaningi ngawezigelekeqe.
Spiritually ngivumile. Kulembali yamajailbirds abathi bevele ejele bathi ayi thina nxa sake sakutshila ukujonta ukuthi these times uzajonta abantu bevumile. Bayabaza abantu bokuthageta balwazi ulusu olungafundanga lwazisisa ilolu kholwa masinya. Ungakhola sibilelana ligcwala ithenti yabantu 5,000 ngasikhathana kodwa uluhlu olukhaniseleyo
ukuxabana kubangwa izikhundla kwenza abaphathi bawo behlukane. Umfundisi Levi Moyo we-Apostolic Church uchaza isizathu esenza behlukane.
Ezinkonzweni zabo kabavumeli ukuthi omunye umuntu omtsha akhule asebenzise isipho sakhe. Umuntu omtsha befrustrated sephuma sesiyahlanyela eceleni.
Kodwa kulamanye amabandla acela uNkulunkulu ukuba ahlenge abahluphekileyo. Umfundisi Patricia Thomas we-Church of God uthi ibandla lakhe lincedisa ngokukhulekela abadubekileyo alithathi mali.
Singabona kule need ngikho lapho esinceda khona.
Kukanti umfundisi omkhulu we-President Christ Church uKegana Ndlovu uthi njengebandla eliqodwa badidekile ngokwenzakalayo.
Umbuzo esinawo abaningi bethu lokhu ukuthi kuyini khona vele kanti okufundiswayo kuwona la amathethi esiwabona ehluma indawana zonke. Inhloso yokuba khona kwawo ukuthi kuyini.
Umfundisi uSam Spanda amabandla ezokhoreya Christian Alliance of Zimbabwe uthi udubo olubangelwa yibubi wezomnotho elizweni sokwenze kwaba labafundisi bamanga.
Njengoba ezomnotho zehlile lapha eZimbabwe siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abaye emsebenzini akula msebenzi, akula zimali, baba yibo abaxileka kalula ngabantu abathi khona kulendlela ezinye zokwenza izimali. Imali engaba khona esikhwameni sakho nomthandazo wokukhulisa imali okuba khona kumbe imali ezibuye kwamasalamusi, konke lokhuyana yikuqileka kwabantu. Ngabo siyabasonga amaqili kusela, akula bhayibhile elikhona la.
Usibanda uyaphambele sithi somele uhulumende avale amabandla angaqedakaleyo acila abantu njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe.
Siyananzela ukuthi ungakhayela ngale kubo Rwanda bagcine bevala ama-church amaningi ngenxa yobuqili bona lobo beyabe kusenzakala.
Lona ibhayibhile lithi ngezikhathi zokugcina kuzaba labafundisi labaprofethi bamanga njalo abantu bazabakholwa. Kambe zinsuku zokugcina lezi na ngime na Studio 7 igama namwenzi wa Jesus Banda.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usencume iZimbabwe ngendima enkulu yayidlala ekuletheni uzibuse kwele South Africa. Uthi usekhumala usipha lolu daba esePitoli kwele South Africa.
URamaphosa wethile amazwi la namhla eFreedom Park ePitoli embuthanweni wokumukela amathambo amaqhawe angama-42 afela eZimbabwe leZambia ngesikhathi sempi yenkululeko yeSouth Africa. Ubonge kakhulu iZimbabwe ngokugcina amaqhawe enkululeko esithi lokhu kwasiza kakhulu ukuthi eleSouth Africa lithole uzibuse.
They provided material assistance and support. These countries dedicated themselves to our cause.
Abantu beZimbabwe baphathisa ngokudla, indawo zokuhlala, ukugqoka langakho konke okwakudingwa ngamaqhawe ethu. Bathatha impi yethu yaba ngeyabo, okwafaka impilo zabo engozini kakhulu. Kufuze sibabonge singaqedi ngomsebenzi abawenzayo.
We say thank you and let's give them a good round of applause.
Amazwi kaRamaphosa agcizelelwe nguNobhala Jikelele webandla le-ANC uMnumzana Fikile Mbalula. Wayengumlweli wempi yenkululeko uMnumzana Dan Hato owaze wafunda eZimbabwe ngemva kokulimala kwakhe empini eBotswana. Uthe kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zifundiswe kakhulu ngendlela iZimbabwe eyazinikela ngakhona kunkululeko yeSouth Africa.
Sinenxaxheba efanele siyidlalile. Xa ngaba enye i-country inengxaki enayo, kufanele sibe nendima esiyidlalayo. Asinawuthi hayi abantu bazothatha imisebenzi yabo. Yes, of course, zikhona ezinye. Asithi makube nje kuphela sonwabi, kungene wonke umntu. I-government yethu need to regulate that. But akufanelekanga abantu abafikayo apha bade baluze bomi babo simply because asixolanga singama South African.
Lezi nkulumo ziza ngesikhathi lapho kule ndaba mpikiswano enkulu ebulenjini be-internet phakathi kwezalwane zakwele South Africa leze Zimbabwe ngodaba lokuzingelwa kwabeZimbabwe abangamaphepha bebanjwa bebuyiselwa ekhaya. Abanye bathi abanikwe amaphepha ngoba labo baphathisa le South Africa ngesikhathi libhekane lohlupho lwempi. Kodwa kabanye besithi ngeke bekele abeZimbabwe bethatha imisebenzi yabo labo beyifuna. Isizalwane seZimbabwe njalo umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation umnumzana Lacy Mlilo uthi uthemba ukulethwa kwamathambo amaqhawela ayigcinwe yiZimbabwe kuza kwenza bemukeleke ngcono kwele South Africa.
Lokhu futhi kuzoletha isifundo esikhulu kakhulu kuma South Africans ukuthi iZimbabwe idlale indima enkulu kakhulu kule democracy. Ngoba masicabanga kuke kwaba khona ukuthi amasosha ukungena kwawo ngale ayihambe bulala ezizihambe bulala lamanye amaZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele abebebuthene laba ukuthi amazwe omabili la kufanele asebenzise imbali yempilo ukuqinisa ubudlelwano bawo. Mele Studio 7 ePitoli kwele South Africa ngiwuThuso Khumalo.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeya weNew York umnumzana Eric Adams obotshwe izolo ukhangelelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba namuhla. Wethweswa amacala okwamukela izipho kuziphathamandla zikarhulumente wakwele Turkey kusukela ngomnyaka ka-2014 njengesikhathi ekhankasela ukhetho lukameya ngomnyaka ka-2021. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ebona ngenswelo zabesifazane kuzwekazi le-Afrika abemba okutshiyeneyo e-Women in Mining Africa ithi kumele kuvikelwe omama labantwana abasebenza emigodini abakhahlanyezwa nezinye izisebenzi abaqhatshi labathenga okwenziwayo. Sinesizwe imibono kahulumende weMelika.
Lesi yiso isikhathi esifaneleyo esokuthi sihlolisise ukuthi singaphi ngobudlelwano beMelika leIndia, kutsho umnumzana Richard Vermeer, umsekeli kanobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo kuhulumende weMelika, echasisela inhlanganiso yeHudson Institute. Sesingena kumnyaka engamachumi amabili lanhlanu okuphumelela kulobo ubudlelwano, ukuphumelela ebesingakucabangeli kuminyaka edluleyo. Inqubekela phambili le ilethwe yikuguqulwa kwemithetho emazweni womabili kungatsha eziqakathekileyo ezigoqela ezamandla okusebenzisa kunhlelo zethu ezomvikela lezokuthengiselana. Ngempela owayengumongameli umnumzana Bill Clinton nguye owehlukanisa iziqondiso ze-India lezeMelika lePakistan. Lokhu kwasiza ngoba kwabangela ukuthi kube lesivumelwano sezikhali ze-nuclear phakathi kwele Melika lele-India okwakumqoka ukuthi kulethe amandla asetshenziswa kulezi izikhali e-India. Okwalandelayo yikuthi isivumelwano lesi silethe intuthuko entsha ekusebenzeni ndawonye kwezomvikela, kuchasisa umnumzana Vema. Amabutho amazwe omabili azwisisana akukude lapho esasingavunyelwa ukuthi sikhulume ngokusebenza ndawonye langokumanyana. Sesilolonga amakhono siphinde siqaqeshe ndawonye. Sesilungisa inhlelo eziphakemeyo kulomhlaba ezobulembu. Konke lokhu kulomthelela wokuthuthukisa ukuthula lokuhlaliseka kuhle esigabeni se-Indo-Pacific laphambi kwalapho. Ukusiletha kweyinye intuthuko esiyenzakele imizamo yokuphathisana ekulwisaneni lokuguquka komomo womkhathi. Kusalokhe kulomsebenzi okumele wenziwe, ukutsho umnumzana Vema. Kodwa nxa amazwe amabili phakathi kwamathathu ayiwo asezingeni eliphezulu ekubangeleni lokhu esebenza endawonye kulolu daba, kuletha isibonelo esilamandla ngokubaluleka langokuphuthuma kwalolu daba kwamanye amazwe lakumafemu azimeleyo ukuthi lawo alwisane lalolu hlupho. Umnumzana Vema uqhubeke wathi umthelela wezomnotho phakathi kwengatsha ezizimeleyo kwele Melika lele India lawo uyancomeka. Amanani kwezokuthengiselana kwethu asekhuphuke kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2000 kuze kube lamuhla. Ukuthengiselana phakathi kwele Melika lele India bubonakala ngemisebenzi yeMelika izinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi amabili lanhlanu, i-425,000. Ukutsho ugatsha olubona ngokuphathelane lalolu daba olwe-Commerce International Trade Administration. Bheka inyanga ezimbalwa ezedluleyo kulandela ukuzimisela kwenkampani ye-Micron ukuthi yakhe umtshina wokuhiqiza ama-conductors obiza izigidi zamadola ezingamakhulu ayisishiyangalombili lamachumi amabili lanhlanu, i-825 million, eGujarat. Bheka njalo ukuzimisela kogatsha lwe-Development Finance Corporation ngamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, i-500 million, ukuthi lusekele imizamo ye-First Solar e-India yokwakha imitshina yokuvuna amandla elanga eyama-solar panels. Ngicabanga ukuthi singathi sesingene esigabeni sokuthi sihlanganise ngokupheleleyo ubudlelwano beMelika lele-India, ukugcizelela uMnumzana Verma. Sihlanganise ukuthi sisebenza njani ndawonye, sihlanganise lokuthi sihlola njani ukuthi sibone lapho amazwe ethu ethuselwa khona, lalapho kulethuba lokuthi athuthuke. Siphinde sihlanganise ukuthi abantu bethu bengaphila njani futhi behlale njani ndawonye, kugqiba uMnumzana Verma.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abahleli njani linjani lonke ngesigaba, hhayi izanu yona shem, hhayi muntu ongazi ngezanu or usaphumputha usaphumputha ongazi lutho. Hhayi ilizwe lakithi angeke liphucuke esilungu libuswa izanu for iminyaka eminingi lihluleka, and manje sokuwest back to west, yokungcono nje emuva ngale, hhayi manje khona sokuwest bantu bakithi. Kungako thina abanye sithi ilizwe alike libuye ezandleni zethu zasemathebeleleni ubathwakazi bethu. Kukhona okungatshentsha, kukhona okuzoba li-different ukuze nathi sibone ukuthi siyenzela abantwana nezulu zethu ezizayo. Ma singabe lokhu siqakezela izanu le ebusayo le, hhayi siyitshela amanga empeleni, siyitshela amanga angeke kulunge nabo laba bakithi abakhulumela bona bezanu bayidike imithetho ye-ikonomi yekwashiya kwacima, ngoba bona bayadla kamnandi bonke laba.
Good morning Studio 7, good morning Studio 7. Na khona kubi, hayi thina sesaba ngabantu esingaziwayo lokuthi singabantu esezana. Kambe ungabona abantu besuka bezofika embizeni yakho, befike bezithaphele bezithaphele, ubuzubuza ukuthi bazithaphela kanjani. Lapha sokubonakala phela ukuthi izanu kayifuna ukuthi kwazi ukuthi zapho ikhona. You can't come and dig ama-graves abantu belokuzenu be-MK without consulting izaphu lama-Zipra. Bebe yibo abahambayo ukuthi hayi njengoba abantu laba besilala embhedeni oyi-1, thina yithi esaziyo lezezanu ukuthi babehamba nobani, yithi esaziyo le-Urungu ukuthi babehamba nobani, kobulawayo yithi esaziyo ukuthi babehamba nobani. Kodwa ha izanu kwenzile izathatha la bantu vele. Most into ababalekelayo ukuthi abanye abantu laba abe-MK babulawa igugurawuni. Kasi yiyo iproblem ekhona abantu asingayinazeleliyo kulokugangathizo kwenzakalayo.
Ye Studio 7 ninjani, hayi siyaphila, hayi sihlala endaweni. Kunenkulumo zabantu laba ebusuka liba interviewa la, kule nkulumo ekhulunywe ngobaba uRichard Moyo, mabembuza ngendlala abantu abakhala ngayo. Kakhulumanga ubaba njengomuntu okhulumela abantu besiNdebeleni ozwela ukulamba kwabantwana, ukhulume ngazi njengomuntu kumbe hayi esingathi njengane mdala. Maye sithi yena ngabe kukhulunywa ngentandane nothi ngabantwana abalabazali, abantu bahamba besiyaphuza utshwala bengahambisa abantwana esikolo, kanje vele amaNdebele silembali yokuthi asifundise abantwana. Engumuntu owakhethwa ngabantu ukuthi umele abantu, yikuthi laba abantu beZimbabwe hayi ukhetha nje abantu, umuntu vele wezanu PF ozacabangela ilizwe leZimbabwe akekho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo Was a Friday liviki sihamba lomculi wekwaito oqalisane kunene ozibiza ngegama elithi Big Q the Largest emculweni. UBig Q dabuka eKezi kodwa uhlabela eKwaLebotswana, lapho uphethe idlalade lakhe elitsha lesihloko esithi Stop the Violence. Na ngixoxa lo Ntukamela Inkomo we Studio 7.
Kiss you on the beat.
December la engakhipha khona I single track yami eyayithi yona stop the violence peace looking ngicula ngikhipha I single ku 2023 ngaphinda ngakhipha amanye angu 5 sengicwalisela I album yami yokuqala ekwaito
with you outside with someone ice ice when outside with someone ice.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangakwazi ukubana bangithole kule nombolo ezithi zona 0026772662070 kuyizo njalo inamba engisebenzisa kuWhatsApp lezi ngicula ngiselizwe ngaseBotswana lapha engicula ngikhona. Ofisa ukungilandela kuFacebook uyasearcha laphana kunini Big Q the largest uyalibona ipage lami. Ngikhona njalo la kuYouTube ofuna ukuthi mhlawumbe angixhase kuYouTube asubscribe ingoma zami uyangena njalo kuYouTube asearche uBig Q the largest uyangithola lakhona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Bengicela ukuthi abalandeli balandele kakhulu ingoma zami engomeni zami eziningi ngihlabele kakhulu ngixwayisa, ezinye ngikhuza into ezifana ne-violence, ezinye ngikhuza into ezifana nama-drugs ukuthi abantu masingathathini ama-drugs. Kuyiyo imeseji engiyiphethe kakhulu. Abantu abaningi abamanje sebesebenzisa ama-drugs, so bengifisa njalo ngicela ngixwayisa ukuthi abantu asiyekeni izidakamizwa, siyekenini njalo i-violence emakhaya, i-gender based violence.
Namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York. Singakehlukanisi-ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ezikhokhela uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York. I-Reserve Bank of Zimbabwe iwisa isisindo seZimbabwe Gold ngokuyisilinganiso sokungama50%. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu usithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.